amanye akhona siwamukelele etorhwe. Kusenzakala njalo kwamukelwa amalokhu zanjalo amalunga angako. Sokungene amalunga asuka kumakhuphe abakwana 1500 asebe buyile emabranchini ethu awe MDC Alliance. Asebe sithi bona benza imistake, babecabanga ukuthi indlela babetshelwa ngayo ngoba babetshelwa ngetribal ukuthi lina njengoba lingamandebele kumele likhokhele ngabantu besindebeleni. So manje sebethi kathesi nxa bethi bakhangela sebethola ukuthi into abayitshelwayo kayiseyiyo, njalo sebesithi bona bathi bona nxa bekhangela sebebona ukuthi umkhokheli wabo wayebatshela khona sekukhanya futhi elobudlelwano leZANU-PF. So kungcono ukuthi baphenduke babuye ekhaya, okakhulu labo esikhulume labo bathi bona sokungcono ukuthi baphenduke babuye ekhaya, hayi sibamukele sibili ngobuningi babo. Njalo lokho ebethembisa futhi ukuthi babuya ekhaya sebekhangelela ukuthi u-2023 alubi election ibuya, singaphindi futhi ikhansili le-MP ubuyele futhi kuZANU-PF ngoba bathi bona ukuvotela AMTCT kufana lokuthi uyabulokhu votele iZANU-PF. So bathi sebekhathele, so sokungcono ukuthi babuyele ebandleni labo ele MTC Alliance. Yikho abakhala ngakho kakhulu nxa sikhuluma labo.
Ukuza kukaBhebhe kubandla lenu likwamukela njani?
Ebantwini benkayi kuqakathekile kakhulu ukubuyela kwakhe ngoba nguye obe hambe waduhisa abantwana be-MDC Alliance. Isintu sithi sona abantwana ebenja abathungululi ngelanga elinye. Nxa sebethungululile omunye sebona ukuthi hayi ukukhanya kulaphana, hayi sithi kabaphenduke. Kuqakathekile kakhulu ngoba yiwo umuzi wakhe, ayikho enye indlela. Siyamfuna ukuthi abuye abe khona labantwana owahamba labo, sithi kabuye ekhaya ngoba ivoti yinamba yabantu.